Siyabonga Chris lichona njani mtwaka zomuhle yekudibana emsakazweni we Studio 7 ngolesihlanu mhlaka 6 ngombimbitho 2015. Silethulela uhlelo lwezindaba zeZimbabwe sisakaza sise Washington DC. Hola mukela emoyeni ngenjabulo ngontungameli Nkomo. Endabeni zethu lamhlanje abesifazana abalwela amalungelo oluntu balandisa ngokuhlukunyezwa kwabo ngohulumende.
Umumo mubi eBhayibhelini njengoba ukwazi ukuthi umkhuhlane wekholera ngelo uqalisela khona phana ngenxa yenikeze eningi yezinto ezithengisa ezivela konke kuma-Eastern Province kuya laphana.
Ugatsha lwezempilakahle lwenza umhlangano lezinye ingatsha zikahulumende emizameni yokulwisana lo mkhuhlane wekholera osuqhamukile njalo endaweni ezitshiyeneyo zelizwe. Kuhoza Friday lamhlanje sileqembu lezokholo indumiso yamakholwa elilidlalade elitsha. Zonke lezi ndaba lezinye ziyalandela. Abesifazana abaphatheke emkhankasweni yokulwela ukulondolozwa kwamalungelo oluntu babelethuba lokulandisa ngokuhlukunyezwa kwabo ngohulumende lapho belwela ukulondolozwa kwamalungelo oluntu ngesikhathi eZimbabwe limanyana lamazwe omhlaba ekunanzeni usuku lokuqakathekisa imisebenzi yabesifazana. Kubika uMavis Gama.
Abesifazane balandise izehlakalo zokuhlukumezwa emkhosini oqoqwe ngabenhlanganiso yamagqwetha alwela ilungelo loluntu yeZimbabwe Lawyers for Human Rights owenzelwe eSapes Trust eHarare lamhle kuseni. Umgcinisihlalo wezethelechara uNkosazana Precious Jakasikwa utshele lumbuthano ongenwe zinkokheli zenhlanganiso ezehlukeneyo zokulondolozwa kwelungelo loluntu ukuba owesifazane ubhekane lenkinga eziphindiweyo lapho ephatheka kule msebenzi. Lanxa kulilungelo lakhe njengaye wonke umuntu ukuba atsho lapho ilungelo lakhe lisephulwa. Kwasekelwa ngumqondisi wayo linhlanganiso uNkosazana Irene Petras othi akukho kulinganiswa kwamathuba phakathi kwabesifazane labesilisa elizweni lanxa kungelilenotho enengi okufuqa abesifazane laba ukuba baphethe sebesiya kwamanye amazwe kuyadinga ukuziphilisa abanye babo sebengabaziphilisa ngokuthengisa imizimba yabo. Kuthi uNkosazana Beatrice Mthethwa yena ukhuthaza uhulumende ukuba asheshe ayilungisise imithetho ihambelane lesisekelo esitsha sombuso sona esimumethe okunengi okulungele ukulondoloza amalungelo abesifazane.
Ngama-risk esiwathathayo but kodwa sesikunanzelela ukuthi khona asifuni ukufela ngaphakathi ngoba nxa singafela ngaphakathi singawalolawa amalungelo singawadefendi yikufa kwesizwe ububi abeqhubekela kusenzakala njengoba u-vice president ukuthi khona akula muntu odemonstrate lamaphesi. So kutshengisela ukuthi nxa singademonstrate nxa singakhulumi singawalolawa amalungelo bazasihlalela bakhohlela ngathi.
Ngasikhathi sinye abesifazana laba basole inkulumo kamsekeli kamongameli uMnumzana Emmerson Mnangagwa ngolwesithathu edale lephalamende ngesikhathi ebuzwa phezu kwesimo kudaba lokusilela kwempahla yokusebenzisa ngesikhathi wesifazane sesikhathini esentolongweni. Bethi impendulo yakhe itshengisa ukungamhloniphi owesifazane njalo kuyikweyisa ngoba kulilungelo lakhe owesifazane ukuba ayithole limpahla sikhathi sonke.
Sikhangele ukuthi ukhulume esendlini ehloniphekayo eyiye ebumba umthetho ukuthi abantu kumele bakhangelele kuye ukuthi khona yibo abazalungisa imithetho ukuthi emajele kube lama sanitary pads abantu omama babe bathole ukuzotha. Kulusizi kakhulukazi lokho kutshengisa ukuthi ubukhokheli bakhe awusibo lobana obakhayo.
Umqondisi we-Radio Dialogue uNkosikazi Deborah Mabunda uthi lolu daba olululazwa nguMnumzana Mnangagwa ludaba oluqakathekileyo kakhulu hatshi empilweni yowesifazane kuphela kodwa isizwe sonke.
So bekwenza isikhathi izinto ezabe zikhulunywa ngabantu abadala ephalamenti kumele bazinanzelele ukuthi ziyakhuba lwana umuntu ohlezi kabuhlungu lanxa bona bebodwa kuyabe ukuthi bafuna ukuyangisana bafuna ukudonselana phansi kodwa emuntwini olaleleyo kuba buhlungu ngoba sokusitsha ukuthi ngenye indlela ubaba okumele abe nguye onginakekelayo ongigcinayo ekhaya kangigcini ngendlela eyiyo.
Usole kakhulu linkulumo unkosikazi Mabunda ethi sesifikile isikhathi sokuba ziboniswe lezinkokheli ukuba omkhulu ngubani phakathi kwabo loZulu basukumele phezulu ukutshengisa ukukhonona kwabo ngendlela ezehlukeneyo.
Abantu esidila labo iziqoqoto osanqondo abalokho bezitshela ukuthi bayiba abakhulu kwedlula wonke umuntu, so kuyisikhathi sokuthi omama sisukumele phezulu ke sibadonsele phansi laba bantu ke sibayangise. Ubuhlungu ukuthi uzafica ukuthi bona abadala abakhuluma kanje yiba abatshona begombolozelwe yithi futhi omama nxa ephuma khona phana isimantombazana emoteni yakhe uyathe siyafika laphana lapha afika khona lokuzelwa ngamantombazana bengathi behle ema-airport baguqelwa ngomama. Ake sibancitshenini khonokho kubenza kubakhulisa impiko abake bahambe kwelilanga afike e-airport afice kungela mama omguqeleyo afice kungela mama omhlabelelayo afice kungela mama ozamvotela athi nxa edlule estridini engaza kukhangela ukhangela eceleni njengomama akaziboni ukuthi kaqakathekanga kangako ngoba thina omama yithe sibaqakathekisa kakhulu ukwedlula obaba sibafaka phezulu sibenze babe ngamakhosi ayedlula lo nkulunkulu yikho okusihluphayo njengabomama. Ake sibatshiyenini eceleni ake sibayangisenini azabona ukuthi nxa engangiphanga engufunayo la manje soze ngimguqele e-airport ngimhlabelele.
Abezethelechara laba bathetheleli thuba ukuphawula okusemthethweni ugwalo olukhuluma phezu kosizo abalutholisa uZulu ikakhulu abesifazane abalola ukulondolozwa kwelungelo loluntu eZimbabwe. Lumkhosi kungeminye yemikhosi eqoqwe izinhlanganiso ezehlukeneyo elizweni lonke emikhosini yokwandulela ukunazwa kwalolu suku lapho kuqakathekiswa khona owesifazane olwe-International Women's Day oluzananzwa umhlaba wonke mhlaka 8 kuyonale inyanga kaMbimbitho. Lonyaka leli langa linanzwa phansi kwesihloko esithi Empowering Women, Empowering Humanity, Face It. Ngimele Studio 7, ngise Harare, ngingu Mavis Gama.
Iziphathamandla zogatsha lwezempilakahle namhla zihlangane lezengatsha zikahulumende ezikhangelane lokuhlenga uZulu nxa kuthe kwaba lengozi kanye leziphathamandla ze-United Nations. Zicebisana ngokulwisana lomkhuhlane we-cholera osuqhamukile njalo elizweni. Iziphathamandla zamakhansili atshiyeneyo lazo bezikhona kulumhlangano. Umkhuhlane we-cholera wona obulale abantu abedlula inkulungwane ezine 4,000 ngomnyaka ka-2008. Uqhamuke njalo ngeviki edluleyo endaweni ezibalisa iBedbridge, iChirezi, iMuzi leChirundu. Uhulumende uthi bayisishiyagalombili abantu asebebanjwe ilo mkhuhlane. Ikholera ibangelwa yingcekeza ikakhulu etholakala emanzini anathwa nguZulu. Siqhume isakhamuzi seBedbridge umnumzana Petros Mugwena othi abantu sebehlelela evalweni kulindawo.
Umumo omubi eBedbridge njengoba ukwazi ukuthi umkhuhlane wekholera vele uqalisela khona phana. Ngenxa yengcekeza eningi ezithengiswayo ezivela konke kuma-Eastern Provinces kubuya lapha njalo lomo kunjalo imali eningi ingena khonaphana kula ukuthuthukisa kwezempilo khonaphana.
Njengesigaba kuyini elikwenzayo ukhuluma ngodaba lwengcekeza, kuyini elikwenzayo ngalokho?
Into ehluphayo yokuthi into zakhona ngizokuyenza ngesikhathi sekuleko lokho sekuyenzakala njengemfaya ekhona ekholera. Akula lutho luhlala lulungiselelwe libe lona luzafikela ukubuya kwekholera. Kupho kuyenzwa ngesikhathi seyikhona.
Abezempilakahle balenhlelo yini babamkwena ezokufundisa abantu khona ngapho njengoba suqhamukile lomkhuhlane ukuthi kumele benzeni ukwenqabela ukumemetheka kwalomkhuhlane?
Laba bezempilo bayazama njengoba ukwazi ukuthi lendlela elinothwalo ayenze abalazo izinto zokusebenzisa le mota zokuhamba besefika kuzona lezo ndawo ukuthi bafundise abantu. Abazali banokukhathazeka kakhulu basuka basole bona bezempilo babe sebekhohlwa ukuthi laba izisebenzi abadala ububi bonke laba yilaba abaphethe umbuso.
Nxa sikhangela umonakalo obangelwe ilomkhuhlane eminyakeni emihlanu edluleyo, bathini abantu?
Abantu bakhala kakhulu ngoba bathi intuthuko eBedbridge ngukubona amalori amaningi abulala ithara leyokugcwala kwabantu eboda khonaphana. While into ezifana le-storage zigijima khonaphana zingalungiswa ngitsho ezizwe zisuka futhi lazo ziyenze ukwengezelela kumkhuhlane wekholera ona lo.
Ililawo yini amanzi ahlanzekileyo lilezikotsho kumbe abantu banatha emthonjeni?
Njengoba ukwazi ukuthi khona phana amanzi akhe aba le 8 months abantu bengazuzi ezindlini khona phana eBidbridge, izikotsho zilutshwana, izinwa la yahluleka ukupha amanzi ngoba iBidbridge leGwanda yizo ezithwele nzima ngezinwa. La manzi akhona adura, abantu abayenelisi ukuwathenga.
Umnumzana Petros Mkwena, isakhamuzi seBidbridge.
Le iStudio 7 esakaza eZimbabwe lisiza siphuma ngapha iVoice of America eseWashington DC. Lisibamba kumagagasi aku 909 medium wave, laku shortwave 4930-12080, laku 15775 kHz. Lilako njalo kusithola ebulenjini ku-intanethi kukheli ethi www.voaindebele.com. Ikheli ethi njalo www.voaindebele.com.
Udaba lokuzibusa kwezabelo olwethulwe emthethwandaba wendaba zesisekelo sombuso we-Constitutional Court ngomela ilobhengula idale lephalamende. Umnumzana Semsipepa Nkomo owebandla le-MTC Renewal luzathethwa kumalanga amalutshwana alandelayo. Lokho kulandela ukungethulwa kwamaphepha aphikisa isicelo sikaNkomo esokuthi izabelo zizibuse njengalokhu okukusekelo sombuso esitsha. Lolu daba belusemthethwandaba we-Constitutional Court ngolwesithathu. Igqwetha elimela uNkomo ngomnumzana Tendai Biti ongunobhala jikelele webandla le-MTC Renewal Team. Umkhokheli wabehluli uChief Justice Godfrey Chichikawusiku unqume ukuba abamangalelwayo umnumzana Ignatius Chombo kanye lomphathintambo wezabelo kanye lomnumzana Emerson Mnangagwa umphathintambo wezemithetho kumele baphiwe ithuba lokwethula impikiso yabo. UChris Gande weStudio 7 uxoxelo umnumzana Nkomo ukuze sizwe okunenge ngalolu daba.
Mina ngokubona kwami bekufanele kube le order was must have been granted to me enzela ukuthi ngempela bese lesikhathi eside befanele ukuthi aliba bafayile. So akabafayilanga. Kodwa ke i-court Chief Justice uChija Usiku wasethi all right, hambani liyo fayila. Wasethi director u-registrar of the Constitutional Court ukuthi kabafayile kwenzela ukuthi indaba lebe head as soon as possible. So to me, as soon as possible, ukuthi they must now act.
Ungathanda yini ukuchasisela abalaleli ukuthi kathi vele i-order yakho le iminjani, ofuna kwenzakale kuyini?
Engifuna kwenzakale yilokhu. I-constitution yeZimbabwe eyapaswayo ile clause ye-devolution ukuthi kufanele kobulawayo bele metropolitan council ehlanganisa ama members of parliament akobulawayo, ehlanganisa lama councillors okobulawayo. Leyo metropolitan council yiyo ke ekhuluma ngezinto za the metropolitan province yakobulawayo. Okwenzakaleyo ke ukuthi abantu engibameleyo kobulawayo angiba represent ku metropolitan province ngoba akukabili le paper elithi lona metropolitan council iyakwenza lokho. Ngaphandle kokuthi iconstitution ithi yona hayi kufanele kube le i-government inike i-metropolitan council i-5% ye-budget ukwenza ukuthi sisebenze kho. Engangicelayo ngase ngicela i-court ukuthi kayibafuqe ukuthi lokho kwenzakale. Okwesibili okuqakathekileyo ukuthi nxa sebefuqiwe then sizaba le opportunity yokuthi thina kobulawayo lathi sidecide ukuthi hayi sifuna ukuthi sizibuse ngale ndlela. Yinto yokuzibusa engikhuluma ngayo.
Umnumzana Samuel Sipepa Nkomo ngumgcini sihlalo webandla le-MTC Renewal Team obekhuluma le-Studio 7 ecingweni eseHarare. Ku livestock lamhlanje sikhangela imizamo yebandla le MDCT eyokuxotshisa amalunga eMDC renewal edalele parliamente. Thumelani text message kunombolo esithi 0012024650318 ukuze silithinde ecingweni lingene kuhlelo. Singene kwezivela kwamanye amazwe ngamafitshane. Amalunga abahlamuki besimuslim abedlulisa amalawulo abalwisa kwele Nigeria abe Boko Haram abikwa eqoqana iqonde ukuvimba ukuthathwa kwedolobho leGoza libutho lomanyano wamazwe angentshonalanga kwezwekazi leAfrika. Ugwalo olutholwe inhlanganiso yezindaba eReuters luveza ukuba umongameli wele South Sudan lo mphikisayo babikwa bekhuthazwa yinhlanganiso ye-African Union ukuthi bangaphatheki kuhulumende ozaphatha intambo zombuso okhokhelwa yi-AU. Amacelo mabili agqibe inkulumo zokuqeda impi yomdeni kulelo lizwe kungela sivumelwano esilotshelwane phansi. Ukuziphetha ezivela kwamanye amazwe, inkulumo zokuzama ukuletha ukuthula kwele Libya ezikokhelwa inhlanganiso ye-United Nations zingene kulanga lesibili lamhlanje kwele Morocco. Amacelo mabili atshengisa ithemba lokuthi kungaba lesivumelwano sokuthula. Izakhamizi zakoBulawayo zithi zilindele ngabomvu impumela yokudingisisa okwenziwa inhlanganiso yamagqwetha iZimbabwe Lawyers for Human Rights ngokuthi kufanele yini ikhansili yaleli dolobho iqhubekele phambili ngohlelo lokuthi amanzi abhadalelwe engakasetshenziswa olwe prepaid water meters. Ikhansili yathi izasungula lolu hlelo eCountry Park lanxa izakhamizi kanye lenhlanganiso ezilwela ilungelo loluntu zafola kuleli dolobho zitshengisela zisithi kazifuni lolu hlelo ngoba inengi lingenelisi ukubhadalela amanzi ngaphambilini kokuwasebenzisa. Okusho ukuthi ilungelo labo lokuthi lifinyelele amanzi okusebenzisa ngesikhathi sonke liyabe selephuliwe. Esinye seziphathamandla zenhlanganiso yeZimbabwe Lawyers for Human Rights, umnumzana Lizwe Jamela, uthi inhlanganiso yakhe isilobele ikhansili yakoBulawayo ugwalo lokuthi ichasise ukuthi isebenzisa yiphi imithetho eyivumela ukuqhuba lolu hlelo.
So isukwenzeleka ngathi sibuhamba kusithi phansi ukuthi sikhulumisane ukuthi besinike ingcazelo, besinike amaphepha, besinike any information ephathelana ledaba lama-water meters ukuthi beze becabanga ukuthi sebefuna ukwenza khonokho babe sithathe ngaphi, kulungele ngaphi uzulu. Then singabona ukuthi hhayi kunokunye okungacacile. Sina futhi nxa sikhulumisana lezakhamizi lathi siyabe sikhulumisana lezakhamizi sizwisise ukuthi i-premier framework yesithi council isuka ngaphi siya ngaphi. I-advocacy nxa isiya phambili siye phambili abantu bekwazi vele ukuthi vele khona kusuka ngaphi kusiya ngaphi.
Ibe limi ngaphi ngalolu daba okokuthi i-council ingaqhubekela phambili kuyini elizakwenza?
Iindaba zama-policies zindaba ezifuze ziwenze ngama-councils. Kodwa ukuthi ama-council yenze i-policy umthetho soba lokuthi ama-councils should afuze ekhulumisane lezakhamizi, izakhamizi zizwisise ethiwa ngesikhiwa i-consultation. So ngaphonge ukuthi kuyabikho i-policy ephonge kuyi-introduce abantu bengakwazi, lokho kuyabe kungalunganga. Ikathi sisesibangeni soneso ukuthi sizwisise. So singabona i-policy framework yakhona ukuthi injani, ilakho ukuthi inakane ukuthi abantu bazaqalisa njani ukuphila le policy yakhona. Siyabe sesikhulumisana-ke at that level nxa sesibona ukuthi ipolisi yakhona ikhona yini. Singathi sikhuluma kunje maybe vela kula lapho policy framework ekhona ukuthi nxa sekunjalo kumbe sithi maybe sithi council eyale le information enjalo kuyabe sokusithuma nje thina ukuthi maybe siye emthethondaba ukuthi sithole maybe isinqumo esifosa usithi council ukuthi esinike i-information enjalo.
Singabona i-council imangalelwa emthethwandaba ngalolu daba
kuyabe sibuka ukuthi siyabe sithola information enjani kuCity Council njalo ukuthi sikhulumisa isandla njani lo City Council nxa kule nsolo esilazi ukuthi uCity Council insolo lenzi uzazilungisa njani ukuthi umuntu wonke ekhululeke nxa kubuya ipolicy ibe yipolicy ethakazelelwa nguZulu. Nxa kungayisikho khonokho then hayi kusho ukuthi sizabona maybe ukuthi umthethwandaba layo uzawukhida njani indaba yakhona.
Umnumzana Lizwe Jamela eligqwetha eliziphathamandla senhlanganiso yeZimbabwe Lawyers for Human Rights obekhuluma ecingweni ekobulawayo lo Sithandekile Mhlanga weStudio 7. Amabele abikwa esechile emasimini endaweni ezijeneyo zelizwe ngenxa yokuswelakala kwezulu. Izakhamizi zenkayi eMatobo, uGwanda, Bedbridge, Lensiza, ezabelweni zeMathebeleland zithi kuzamele uhulumende aqalise khona manje ukuphandela uZulu ukudla. Unkosikazi Enlitha Ndiweni ohlala ezinyangeni enkayi uxoxalo Gibbs Dube weStudio 7.
Emasimini akula lutho, ilanga liyatshisa. Dlala nje besikhangela ukuthi umbe sizakuzwa besitshela ukuthi ha buyani sesizuzile ukudla lapha lapha sekuzokuyilesi sikhathi.
So singathi khonapho-ke nxa sukhangela amabele ensimini akusoze kudojwe lutho vele?
Ah, ukudobha khokho nxa udobha amasaka amabili kambe ungathi udobhile. Abanye njalo vela kula lutho zero.
Pho kuzathiwani-ke ntombi endala?
Yikho lokho mntanami phela ungikwazi-ke.
Abantu esingathi-ke bafuna uncedo khonapho banenkanganani?
Abaningi kakhulu.
Ngomnyaka ophelileyo abantu bavuna kanganani?
Hayi, kulomnyaka ophelileyo abantu bavuna sibili kwaba kuhle. Hayi, kuswelisanga sibili.
Kodwa singathi abantu sebakuthanyela ukudla vela kusela lutho.
Abaningi, awuzwa ngithi abantu vele sebelala. Nxa ilanga libuya litshisa lisenze nje, uzwa abantu uzwa kudanisa sibili ukuthi kuzahamba njani.
So ke like lacela yini uncedo kuhulumende ntombi endala khona ngapha?
Akula lutho, akula.
Ukuthiwa kumele lenzeni pho?
Asazi.
Pho-ke indlala le eliyibhekileyo lo nyaka singathi lingayifanisa layiphi indlala eyayaba khona?
Angasazi ukuthi singayifanisa layiphi. Njengo indlala phombe lekana lekana zivele zizindlala zonke.
Inhlanganiso ezizimele zodwa ziyabuya yini khonapho zizelinceda yini?
Zazibuya kule sanskhathi akazisekho.
Unkosikazi ezelitha Ndiweni ngowenkayi ubekhuluma ecingweni lo Gibbs Dube weStudio 7. Kusenjalo izakhamizi zeSomgoro eLupane zithi sezihlaselwe izimpisi eseziqede izifuyo. Ukuze sizwe okunengi uGibbs uxoxelo unkosikazi Patricia Siziba.
Impisi ziyahlupha seziqedile idonzi wonke lenkoma kusela lokhu abantu bayakhala manje under forest. So vele i-forest ithi thina sendani ezinyamazana laba balaplani abangayenza.
Sezidle iy'nyamazana ezinganani ezekhaya khonapho impisi lezi?
Kimi bezingakabambi kodwa kubomakhelwane besezike zabamba.
Uzwe kuthiwa sezibambe inkomo, imbuzi lokunye okuningikanganani?
Nxa ngibalisa inkomo sezingafika maybe ama-20 something.
Amadonki lokunye sibalisele sizwe khonokho okunakanelayo?
Amadonki maybe kuma-10. Imbuzi zabamba 2 komakhelwane kuphela.
Singathi-ke impisi lezi ziqalisenini ukwenza khonokho?
Ziba lesikhathi. Ngesikhathi seyizulu ikho engani ziyathinga khona kakhulu ebusika ziyama.
Kwenziwa kwini khonokho?
Nami ngingakathiwa kusenziwa kwini.
Kuyaqalisa yini ukuthi kwenzakale khonokho?
Hhayi, vele into ehlala ikhona. So kuyake kuzama ukuthi kuyebikela i-forest ukuthi kudinga abantu nebezozafula. I-forest iyalithi thina ezalanda izinyamazana.
Indawo le ihlezi kiyo kodwa iyaziwa yini ngurhulumente njengokukhuluma kakho lokho?
Siye kube kwaba nomunye umnyaka owadiliza izindlu abantu bangena kustrike, hayi kwakhulumisana kwavumelana kwathiwa hayi abantu abahlale yindawo esisemthethweni kodwa kwakhathesi.
Ye, so ke urhulumente ke like labika ukuthi lihlaselwe zimpisi lezi?
Hayi, bekungakabikwa urhulumente.
Indaba
lamnye bengaziwa bakhona babephezulu kulati bekufanele behambise kodwa babengakahambisi imbiko lezi.
Unkosikazi Patricia Siziba uhlala eLupane ubexoxa ecingweni lo Gibbs Dube ekhona le eLupane.
It was a Friday, my darling.
was Friday lamhlanje sileqembu lezokholo indumiso yamakholwa ledlalate labo elitsha elithi ungalandeli ndodana.
Ibona babaculi bendumiso yamakholwa besithi moya wami lalela uJesu bakhokhelwa insizwa yakwamathole ejolojo uGive Mo Moyo yena akeza ukucula zahle zamnamathela esakhula ebandleni lakhe le 12 apostles ngo 2001 wabumba iqembu leGalile labangcwele kwathi ngo 2012 kweza leli elithi indumiso yamakholwa Yamati, manje sekulalele lithi ungalandeli ndodana yami lo babanye beduka wena ima lo Jesu uGive Mo yena odume kubalandeli bakhe ngelithi khu uthi le dlalade ulenzele kuvuselela ithemba emhlabeni osugcwele ukukhathazeka
abantu bewulalele kakhulu lo mculo wethu ngoba uyachumayela especially abantu nabakholwayo noma ungabe ungakholwa abantu iqiniso balazi noma bayabakholwa kodwa uma ungabe uyilalele iya kutshela nje straight I board ikutshela straight ikuchumayela straight evangeli
leli dlalade lengoma ezilichumi okugoqela ungale kwethuna Simon kaJona Jehova walithanda lezinye kuleke sitshiyaka lolunye uthi ibalethemba mzalwane uJesu lo engikupha yena wakhuza isivunguvungu olwandle samlalela uGive Mo uthi owakhe umculo weyeme ezwini likaNkulunkulu kanti ke akakhohlwa ukubonga bonke abenze waze waba yilokhu ayikho khona lamhlanje
mama unanomo lo baba usamawohlo komathole khonale etsholotsho ngithi liphile kahle likhule lize likhokhobe lincuse njalo ukuthi leli qembu lithole impumelelo kanye labalandeli bengifisa kakhulu ngicela labantu abalizwayo abahakalandela abakawuzwa lomculo ukuthi bewuthenge kakhulu
makhulu ke amaphupho ale insizwa ufuna ukuba ngumculo odumileyo oza kwenelisa ukuhamba umhlaba wonke ejumayela ivangeli ngezomculo uthi ke lawe nxa usuthathekiswe yilo umculo wakhe thintana laye kuFacebook phansi kwegama lakhe uGive Mo Moyo Emelestro 7 eJohannesburg eSouth Africa ngingu Benedict Nhlapo
ke siyabonga Benedict Nhlapo jahalezansi ukuzigqiba izosuku sikhangele ebezihamba phambili uhulumende uqoqa ukulwisana lomkhuhlane wekholera abesifazana abalwela ilungelo loluntu bakhala ngokuhlukuluzwa ngohulumende kuhoza Friday namhlanje uBenedict Nhlapo ubele qembo le indumiso yamakholwa Ayige kwanele okwalamhlanje mthokazi olivalelisayo nguntungameli inkomo libe lobusuku obuhle.